sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 30 kumfumfu 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
uDonald Trump i-populist. Ama-populist yilabantu labana aba-appeala to people's emotions. Kodwa ke singasiyananzela uKamala Harris akwenzayo ukuthi uyabe zama ukufaka ama-facts.
Iqhubeka ngena phambili imikhankaso yokhetho lwemelika oluzaqhutshwa ngeviki ezayo.
Bengicabanga ukuthi kuza kube kule line, but ngifice kungelani itho line. Ngafika ngangena within, ngingene ngaphuma within 5 minutes.
Odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika uthi usevotile. Ngokuqhutshwa ukhetho kwele Botswana, abaphikisayo besithi eleZimbabwe lingenela kakhulu kukhetho lolu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umnumzana Donald Trump izolo oncintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika, unkosikazi Kamala Harris owebandla le-Democratic Party, uchodoze omunye wakhe umnumzana Donald Trump izolo ngezahlakalo ezithile lokuziphatha kwakhe. Wathi yena nguye ongabusa ngcono nxa kuqathaniswa laye. Ukhulume amazwi la emhlanganweni lapho bekuthe gwaqa inkulungwane lenkulungwane zabantu eWashington DC izolo kumbiko abamkhankaselayo abathi ngokugqiba inkulumo yakhe owe closing arguments. Ngakwelinye icele umnumzana Trump obese ePennsylvania izolo lemzini wakhe eMar-a-Lago eFlorida, lapho laye achothoze unkosikazi Harris ngamabala ethukayo akhomba ukuthi uyehluleka umsebenzi. Ababili laba lama-running mates ababasekelayo baqhubeka ngemkhankaso yabo lamuhla. So kuvote abantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu lantathu i-53 million kuhlelo lwe-early voting phambilini koluzaqhutshwa ngolwesibili oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi yecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcinisihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Ngamafitshane, uDonald Trump i-populist. Ama-populist yilabantu labana aba-appeala to people's emotions. Ukuthi khona yena uzazama ngazo zonke indlela ukuthi athabise abantu ngenkulumo ethize engabe mhlawumbe izakwenza ukuthi labo vele abalezizondo ngezinto ezithile bahlokome basukume baye phambili. Kodwa-ke singasiyalanzela uKamala Harris akwenzayo ukuthi uyabe zama ukufaka ama-facts. Ama-facts kwesinye isikhathi abantu abalandela i-politics kabalandeli kakhulu, kabathandi. Bona baye befuna into abathi nxa bayizwa ngaleso sikhathi ibakholisise, kungakhathaleli ukuthi in the next 5 years, in the next 10 years kuzahamba njani. Singakhumbula ukuthi uDonald Trump ukhuthaza kakhulu ikakhulu into zembhobho, into zokubadlulula abantu bakwezinye izizwe mbe izalwane zakwamanye amazwe ukuthi zingene. Konke lokho into ezithabisa abantu abazibizwa ngokuthi bangama-Americans. But iqiniso elikhona ukuthi i-America iveli lilizwe elabunjwa ngabantu abavela ezindaweni ezishiyashiyeneyo. So abantu bona abazibiza njengokuthi bangama-Americans, truly Americans, bazajabuliswa yimbiko Trump. Ikakhulu ngakhangela abantu abamhlophe bayakuthanda kakhulu ukuthi bona bangaze basondela lapho kulabantu abamnyama khona, lapho kulamandiya khona, lezinye izizwe nje abazibona ngazantu aziyi-inferior kubo. So yibo bona laba abantu abazathabela impiko kaTrump. Kube sokusithi laba abazama ukurizina, abakhuluma ngento eziqondileyo, abalandela uKamala Harris, bona labo bazamlandela ngembiko yakhe abayibona ukuthi umuntu lo ukhuluma into mhlawumbe engabambanisa isizwe. So khonaphana-ke sokungaba ngujiki lobhanuma kusiyafika ekugcineni, kube sokusehluka wona ama-electoral colleges lawana kumba ama-swing states ayiwo ajayele ukuthi abangela ukuthi ngubani ozakhokhela i-America.
Abasekeli balaba abancintisayo ama-running mates bangaletha mthelela bani kumpumela yalolu khetho? Sesibala labanye njalo abasekela laba abancintisayo ababa-endosayo.
Nxa sinanzelela ama-running mates abo bonke bobabili asibo bantu esingathi khona bale force kumbe baphula ama-masses kangako. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi ababasekelayo bobabili bangaba le influence. Singathatha umzekeliso uDonald Trump ulo Elon Musk. Elon Musk is a billionaire, umuntu osoba business omkhulu kakhulu owaziwa ngabo Starlink, owaziwa ngabo Tesla njani njani izimoto zakhe leziyani. Yikho ngisithi mina uTrump usehlangothini lwabo somabhizimusi abaningi njalo bangamsekela kubalisa abantu abanjengabo Elon Musk ngoba vele bona ngama capitalist kusiya ngale. So wonke ama capitalist labantu aba capitalist minded bazabasekela. Kube sokusithi ngapha ehlangothini lwama Democrats ungananzelela basekelwa kakhulu ngabantu asebeke ngaba ngabo mongameli. Ungathatha for instance umzekeliso ukuthi uBarack Obama uyakhuluma kakhulu edinga usekelo luka Kamala Harris. Uthathe uJoe Biden ongumongameli kathesi uyakhuluma kakhulu esithi uKamala Harris kathole usekelo. Clinton obani bani basekela ama Democratic candidates. So konokana lakho sokungabangela umthelo omkhulu kakhulu ukuthi uKamala Harris la yagcine njani egcine ethola ama votes wawina. Kube sokusithi ngale sayidini lama Republicans ungananzela okukhulu kakhulu ukuthi those are business people. UTrump ikhuluma ngokuthi let's make America great again. Bona bakhuluma ngokuthi great in the sense yokuthi iAmerica yiyo kumele ibuse umhlaba wonke. iAmerica yiyo kumele ibe ikhonke umhlaba wonke in terms of ama wars. iAmerica yiyo kumele yenze lokhu lalokhuyani okudominatayo in terms of dominating other nations kumbe kudominate amanye amazwe. Kodwa ngapha kuma-democrats bakhuluma ngobumbano ukuthi abantu asithuthukiseni i-health, asithuthukiseni i-social service, asithuthukiseni imiholo yabantu, asithuthukiseni amapentshini abantu, asithuthukiseni ukufunda kwabantwana ema-universities. Konke lokhu yana ngumkhankaso wama-democrats okuyabe kukhankaswa ngo-Obama, okuyabe kukhankaswa ngo-Joe Biden labanye abangabe besekela uKamala Harris.
Lo mnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ekobulawayo. Silokhe sikudaba lunye odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika uthi usevotile kusigaba sokhetho okuvotwa lungakakwenzwa lungaqhutshwa ukhetho i-early voting. Unkosazana Teresa Dangwa uhlala edolobheni le-Albany e-Upper State e-New York. Uxoxa kabanzi ngalolu daba lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngivotile mina uyazi ngimangale ngoba ngibengicabanga ukuthi kuza kube kule line but ngifice kungelani cho line ngafika ngangena within ngingene ngaphuma within 5 minutes.
Bekunjani ukuvota khonapho?
Ayi kube kuchaza ngifunde ezinye izinto ngiyabona sekuyingeke esikhathi ngivota elizweni leli. Ezinye izinto angizingaqaphelanga angizibonanga kumbe sengikhohliwe the last time kumbe vele akwazi paying attention nge-excitement. But this time you've been paying attention, you're paying ingena. Baya kubuza ukuthi ibizo lakho ubanike ibizo bekube bese bekhangela kucomputer and then bebese bekunika ukuthi nguwe yini lo i-address yakho yini ngakuyikho sayina ube ususayina khonapho kucomputer usayina khonapho mtshina i-printer sivela i-printer i-ballot yakho so uyabe u-expect ukuthi uzafika kule mabhokisi alama-ballots and all that it's printed on demand ubekuprintela bekunika khonapho bayakunika even ingalalithi phongukuba lamalisti abantu abangikhona abavotelwayo bekunika ikufoda and then ubusuzingenela lapho okuvothwa khona okule-secret yakho akula omunye umuntu abasebenza khonapho kabavunyelwa vele ukubaduzane lakhonapho ngawulo mbuzo bayabuya abasabambi iphepha lelaniibhalothi abasalibambi vele ngimangele abasalibambi ngoba benengilo mubuzo bese ngizibuza umama lo wathi hayi awumelanga ngilibambi umbuzo wakho ngowani sengimtshengisa usokhangela engavulanga iphepha lami ngisuka khonapho ngiqeda ukuvota then uyayingenisa kumthina ukuthi kuyoba kumthina umthina wonalo kuyabe kulo muntu ome khonapho elitshengisa nje ukuthi kumele ungenise uthe ekunika ama-instruction kalibambi kalikhangeli kavunyelwe ukulibamba kumbe ukulikhangela ebeseli ubusulingenisa kumishina ubusuqeda ekunika okuyibandi kwakho ukuthi awuvotile ubusungena ubusuphuma bani
ye nxa usukhangela-ke khonapho kule mbuzo eyabi khona khonapho-ke ephepheni lokuvota ibe kule mbuzo emningi kanganani njalo uyiphendule ngesiphangiphangi yini
imbuzo like umbuzo ngemuva kwe-ballot kube kulo mbuzo owodwa okuthiwa ngiyavuma yini ukuthi umuntu ebe lama-rights akhe regardless yokuthi ungumuntu onjani in terms of health care nongumfazi kumbe oyindoda liyavuma yini ukuthi sibe New York State ibe le rule yona le ukuthi umuntu kumele elatshwe kungelandaba lokuthi ungowesifazana kumbe uyindoda kumbe khona labana abakathethe abazithi bona kabakwazi ukuthi bayindoda kumbe bangumfana yikho umbuzo bekhona.
Singathi-ke nxa uphendule umbuzo wona lowo akulo muntu okade kudonsa nje esithi hayi phendula uthi kumbe uphendule wenzeni.
Ngitsho nguye umbuzo engimbuze umama yena lo esithi bathe bengiqhubela iphepha ibalot basebesithi ngemuva kulo mbuzo and then ngasengisithi umbuzo wani sengikhangela sengitshengisa sesithi bengingazwisisanga ukuthi utheni ngoba ngithe utheni wasesithi khangela ibhalothi yakho ukhangise ngemuva wena wedwa ngiyabe uyilungisa uyikhangela wedwa uyiflipha wedwa sengase ngiflipha wasesithi kulo mbuzo ngemva nalo umbuzo nalo ungawukhohlwa ukuphendula engakangitsheli ukuthi ngiwuphendule njani kungithi ukuthi qaphela nje ukuthi ungawukhohlwa ngoba ungemuva kwebhalothi.
Ye nxa sukhangeleke ukuvota kwalapha kwehlukane kanganani lokwenzakala eZimbabwe?
Kuyehlukane ngoba nxa esisizwa abantu bevota ekhaya bayebe kube kulomsindo abantu bechaywa kuyenza izinto eziningi. Last year bengikhaya bevota angivotanga zangu but ngahambisa obaba ukuyavota umama lobaba. So ngabo ngaba le time yoku-experience ukuthi lami ngizibonele anzake ngibe involved in voting ekhaya. So ngoba ngahlala emazweni for a long time. So ngithe ngingena khona laphana obaba ngoba sebekhulile hayi babavumela bayabavumela ukuthi befike bengami emlayinini which is really good. Abakhuleyo labantu abangama-disabled hayi labagulayo hayi bayavunyelwa nje ukuthi bengami elayini. So bangena obaba baphuma but kwathi siphuma khona lapho on the other side of the road kwakule tafula eyezanu p f kuthiwa buyanini lalapha abantu abavotileyo buyanini lalapha lisitshengisa ukuthi umuntu wenu ukuthi livotile and then libhalisa ibizo lenu otherwise
lo nkosazana Teresa Dangwa odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ese-Albany apha New York khonapha eMelika.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kusukisela namhla kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X le VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voandebele.com.
Kula bahlala emadolobheni abathi kabakatholi imali eyabiwa nguhulumende yokuthenga ukudla ngesikhathi leZimbabwe libhekane lendlala enkulu edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Uhulumende uthi usenike imali yokudla abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu zamadola eMelika, i-28,700 emadolobheni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangakatholi imali eholiswa nguhulumende bathi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende osalesikhathi eside ethembisa ukuba uzanika abalambayo imali yokuthenga ukudla. Uhulumende wabika ngompandula ukuba kulezigidi ezedlula ikhulu lamathumi amahlanu 154 million Zimbabwe gold eyokuqhuba uhlelo lolu kodwa kukhanya bebeyingcosana asebethole imali le emadolobheni okulabalambayo abafika phose izigidi ezimbili 1.7 million. Okwamanje uhulumende uthi kulezigidi ezilithumi lantathu zamadola eMelika 13 million US dollars eyokunika abalambayo. Lokhu kukhulunywe ngumnumzana Jenifan Muswere, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko izolo eHarare kusanda kuqhutshwa umhlangano wabaphathintambo bakahulumende.
The distribution of funds to beneficiaries with correct.
Sesinikeze abantu abafika 28,000 ukudla emadolobheni kuze kube lilanga lanamhlanje.
Amazwi la asekelwe ngumphathintambo obona ngenswelo zikahulumende, umnumzana July Moyo othi ukuguquka kwesisindo semali sekuphazamisa ukuphiwa imali kukaZulu emadolobheni.
At first, we benchmarked with $8 US dollars per person.
Uhlelo lolu sinikeza umuntu wonke olambayo $8 kumuli elabantu abahlanu sibanikeza $40 sisebenzisa isilinganiso samazi.
Umuntu munye ngamunye unikwa amadola ayisishiyagalombili, amadola eMelika $8 iyimali yohlobo lweziki. Kodwa emavinkilini imali le iphungukala ngengxenye ngenxa yokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold. Omunye wabakhala ngendlala uthi kayitholi imali le ngumnumzana Onias Shoko ohlala eWarren Park.
Siyakwemukela kunjalo ngani ngoba beggar is not a chooser.
Umnumzana Farai Sikoto oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha 60 ohlala eMfakose ukusimo esifanayo.
I-10 kg empupu $7, amaveji 50 cents, so ma unikeza amabandu ayi-2 plus i-10 kg izophila kanjani?
Kulabanye asebethole imali le kodwa abakhuluna ngokuthi iyingcosana. Umnumzana Reinhard Dube owemavuku ngomunye wabo.
Ngancedisa laphana nalaphana but $8 will last me per week for some days. But yabincedisa isikhathi sangkhona. Imali of course angeke uyidobhe. Imajority ungakhangela ama-$8 ona layo asebenza ngabantu per day in town. Awola abantu abarhola imali enene.
Kulabantu eZimbabwe abafika phose izigidi ezilithumi abadinga uncedo lonyaka ngenxa yendlala enkulu ababhekane layo. EleZimbabwe lidinga amabhiliyoni edlula amathathu amadola eMelika ekuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ele Israyeli lithi abantu abahlala eBeitar Valley kwele Lebanon kumele besuke ngokutshetsha ngoba lifuna ukuhlasela iHezbollah kuleyo ndawo. Ele Israyeli lenza ukufana lisanda kungena eGaza nyakenye liqala ukulwisana leHamas. Lokho kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abe-Reuters bona babika ukuba sokukhankaselwa ukhetho lwamalunga edale lephalamende, impumela yalo elakho ukuguqula indlela okubuswa ngayo kwele Senegal, ikakhulu kunganqoba abaphikisayo. ELeBotswana namhla liqhube ukhetho lokudinga uhulumende omutsha. Umongameli Mokgweetsi Mosise esithi abantu abaningi bazamvotela okuza kwenza ukuthi angene kwisigaba sakhe sesibili sokubusa i-second term. Intathela izindaba iStudio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UMasisi uvote esiqinkini seMoshupa ongamakhilomitha amashumi ayisithupha usuka esigodlweni eHabroni. Eqeda ukuvota uMasisi uthewela iqiniso lokuthi ibandla lakhe leBotswana Democratic Party iBDP lizanqoba ongasuye ube lwesidingo sokubumba uhulumende womanyano.
You know what? I don't know where you get this question about the clean politics. You must tell me this way.
Ranti likuthatha ngathi ukuthi kungaba lohulumende womanyano sizakudla abantu. Ye kungaba khona ukuthi kube lohulumende womanyano ngomthetho, kodwa angiboni lokho kusenzakala.
Ukhetho lweBotswana luqhutshwa ngesikhathi isimo somnotho singamanga kuhle kubanga ukungathengwa kwamatshe aligugu enjwayo amadayimani. Umnotho lizwe leBotswana ugxile kakhulu umadayimani. Amabandla aphikisayo bachothoza leBDP besithi lehluleka ukuphatha kahle umnotho. IBDP sibuse phose iminyaka amashumi ayisithupha i-58. UMasisi uthi bayavuma ukuthi kumbalwa okumele kulungiswe kwezomnotho.
The challenges are clearly outlined in a lot of documentation.
Njengebandla siyavuma ukuthi kulemgoqo egoqela ukuswelakala kwemsebenzi kanye lokugxila kakhulu komnotho kumadayimani, okunye ngokwemvelo okunjengokuguquka komkhathi, kodwa siyenza konke okusemandleni ukukulungisa.
Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo ele Umbrella for Democratic Change umnumzana Duma Boko yena uthi sesitshayile isikhathi se-BDP. Ibandla leli lithi i-BDP kamasisi isebenzisane leLizanu PF ukuqilibezela kukhetho lolu, kodwa amabandla omabili ayakuphika lokhu.
Abantu sebezile imilayezo yethu sebekubonile ukuba kulungile ukuthi bakhiphe ibandla elibusayo embusweni.
Kusenjalo imboni yabeZimbabwe leBotswana idabule phakathi ukuthi kambe ukhetho lolu lungabe lusitshoni kibo, ikakhulu kukhangelwe ikusasa yabo. Umnumzana Sifa Sithuma okhokhela inhlanganiso yabeZimbabwe leBotswana uthi vele uma kulo khetho ungumuntu okuza kuba lungahlaliseki.
I-anxiety iba khona ngoba uyabungakwazi ukuthi ngubani ozangena kuyawina liphi iqembu kuluze lii. Njalo ungakhangela ukuthi iqembu elilazi uyabulazi wena njengomuntu okuza ilona lelo olutholela ukuza.
Kodwa umnumzana Nick Hurekure owabumba inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe leBotswana uthi kaboni ukhetho lungaphazamisa inhlalakahle yabeZimbabwe.
Upcoming elections, in my opinion, should not.
Angiboni kungadala ukungahlaliseki ngoba kade sabona ukuthi ukhetho lubuya ludlula kweleBotswana kungabangela ukuthi kube lotshintsho kakhulu kumthetho ephathelane labo kuzama.
Kulabanye ababeyizalwane zeZimbabwe sebathatha incwadi zokuba abeBotswana ye-citizenship abavotele lamuhla kukhetho. Omunye wabo umnumzana Kwanele Mhlophe ovotele eMoshupa lapho kuvela khona uMasisi. Mhlophe wake wavota eZimbabwe ukuthi kuningi leZimbabwe lingakufunda kweleBotswana.
Ngapha ku is a bit different. Lapha amalesi zakhona they are just free. Akhululekile sibili. Ungabhoda around you can find abantu becampaigner, they exercise their constitutional right.
Indawo zokuvotela zivalwe ngehola lesikhombisa. Impumela yokhetho lolu ikhandela ukuqala ukubikwa kusukela namhla ebusuku kusiya ngolwesine ekuseni. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho. Ikomiti yePhalamende yakwele South Africa ebheke ngezempilakahle ithi ohulumende abangomakhelwana kufuze bahlawuliswe nxa izizalwane zabo ziselatshwa izibhedlela zikahulumende wele South Africa. Uthuso Khumalo usiphalo udaba eseJohannesburg.
Ikomiti le ithi izibhedlela namaklinika kahulumende kwele South Africa kudonsa nzima ngenxa yezalwane zakwamanye amazwe eziza kulele zizodinga ukwelatshwa. Ilunga lale ikomiti njalo engowebandla leDemocratic Alliance unkosikazi Michelle Clark uthi ngenxa yokuthi umthetho weSouth Africa awuvumi ukuthi umuntu osengene esibhedlela edinga usizo abuyiselwe emuva, kufanele ukuthi nxa abokuza laba sebelatshiwe kuthunyelwe ugwalo lwenhlawulo kuhulumende wabo. Uthi lolu daba kufanele lwekhulunywa ngalo emhlanganweni wehlanganiso yamazwe asezansi yezwekazi le-Africa, i-SADC.
Certainly, if doctors are referring patients from neighboring countries simply for health.
Nxa odokotela bakwamanye amazwe bethumela izigulane zabo kwele South Africa, kufanele kube lendlela yokuhlawuliswa ohulumende bamazwe abasuka kuwo.
Treatment of that patient from our neighboring countries where patients have been sent to our hospitals.
Ukubhidlika kwezempilakahle eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi labafuna ukwelatshwa bangene kwele South Africa lapho abafika belatshwe khona mahala ezibhedlela zahulumende. Umkhokeli kahulumende wesabelo seMpompo esingcelelane leZimbabwe unkosikazi Poppy Ramathuba usekhulume wazo watsha elizwi ngalolu daba esithi abeZimbabwe abazobiletha labazokwelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo bagcwele kulezi zibhedlela osekusenza zehluleke ukwelapha izakhamizi zeLimpopo. Layeke uthi kufanele uhulumende babantu bokuza laba bahlawule indleko zokwelatshwa kwabantu babo.
You can't have somebody who is not living their own country just to come.
Akulunganga ukuthi umuntu alimale khonale elizweni lakhe asukume agijimele ngapha eLimpopo ukuzokwelatshwa, kukanti lati silazo lapha izigulane ezilindele ukwelatshwa.
Whereas in South Africa we equally have our own challenges of people waiting for operations to be done.
isizalwane sakwele South Africa njalo ubona ngokuqoqo kwenhlelo zebandla leSofa Sonke Party umnumzana Freeman Bengu uthi linyathelo elihle kakhulu elihlongozwa ikomiti ezempila kahle.
The health system in South Africa is overburdened by Zimbabweans, it's overburdened by Mozambicans, it's overburdened by Abasutu. So I think it's the right way, and it's about time government start billing our foreign neighbors of whatever we are doing for their citizens in South Africa. Maybe the issue should be also be extended to the issue of deportation, you know. Maybe countries need to also now start paying for a deportation of their illegal immigrants in South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe lazo sezethule imbono ehlukeneyo ngenkuthazo yekomiti yempila kahle le. Umqondisi enhlanganisweni yePhoenix Foundation of Zimbabwe, umnumzana Dumisani le, uthi vele kungumlando walamazwe ukuhlawulela abantu bawo.
Kungumkhumbulo omuhle, ngumcabango omuhle kakhulu owenziwa yigovernment yeSouth Africa. Kodwa ngapha ehlangothini leZimbabwe kuzaba le problem ngoba i-government yeZimbabwe ayisoze iqhubeke ibhadale. Ingaqala ivume kodwa ekugcineni ayisoze ibhadale. Uhulumeni weZimbabwe uyaziwa ngokuba ngumuntu ongabhadali isikoloni.
Umphathi ntambo kaTha lwezempilakahle kule South Africa umnumzana Aaron Mtswaledi laye uke waluphatha lolu daba ngenyanga ephelileyo. Esithi okwenziwa eZimbabwe kufana lobaba othuma abantu bakhe ukuthi bayekudla komakhelwane. Le inkulumo ephendulwe ngamazwi entukuthelwe esikhulumeli sikahulumende weZimbabwe umnumzana Nick Mangwana yena ubhale ehlelweni lwezokuxhumana ku-X esithi inkulumo kaMtswaledi le ilokucwasa ngobuzwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ninguthuso Khumalo.
Live talk lamhla ukhetho lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe olewe diaspora forum sixoxa ngokubuyiselwa ekhaya uxolo sixoxa ngokhetho lweMelika lapho esibona abancintisayo unkosikazi Kamala Harris lomnumzana Donald Trump bekhankasa begqiba imikhankaso yabo le ngoba uhlelo lolu luzaqhutshwa ngolwesibili oluzayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uqhutshe ukhetho kwele Botswana. Abaphikisayo besithi eZimbabwe liyangenela kakhulu kulolo khetho. Sibone njalo isihulumende weSouth Africa esithi bekuyiparlamente yeSouth Africa isithi ohulumende abangomakhelwana kufuze bahlawuliswe nxa izizalwane zabo zingelatshwa ezibhedlela zikahulumende weSouth Africa. Njalo bathi lokhu bafuna ukuthi kukhwezwe kumanyano weSADC ube yiwo olawula lokhu ngoba izizalwane zeZimbabwe ziningi okokuthi sezibangela ukuthi ele South Africa lithwale amagabha avuzayo ngoba lalo lilabantu babo abafuna ukuthi belatshwe. Sizwe njalo imbono ngokhetho oluzaqhutshwa eMelika ngolwesibili ngeviki ezayo lapho abakhankasayo ke asebegqibe umkhankaso yabo ngalokho abathi ngama closing arguments ngesiNgisi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi lingahamba ku-voandebele.com ukuze lisilalele. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.